indaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 7 inkwenkwezi 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, abantu asebehloliwe ukuba balegciwane le-coronavirus loba hatshi eZimbabwe, lokhu laqhamukayo elizweni sebezinkulungwane ezedlula ezilishumi lasithupha, 16,052.
Ukungaqansi kwenani lethu kungabe kusitsho njalo kumbe kukhomba ukuthi asikangeni ehlelweni oluzayenza ukuthi wonke umuntu eZimbabwe ahlolisise ukuthi kumbe ulalo yini leli gciwane kumbe kalalo.
Uhulumende weZimbabwe uthi kuyathokozisa ukuthi inani labantu abalegciwane le-coronavirus lilokho liphansi. Abanye besithi njalo uhlelo lokuhlola i-COVID-19 alucaci elizweni.
Yona leyi MDCT yabo Monzola la ibokhuphi gayela mvumo emthethweni eyokuthi ibize kumbe ixotshe amalunga e-MDC Alliance.
Ukufuthelana kwamacele awo MDC amabili athi elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe lelikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kuqhubekela phambili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abantu asebehloliwe ukuba baligciwane le-coronavirus loba hatshi eZimbabwe, lokhu laqhamukayo elizweni sebezinkulungwane ezedlula ezilishumi lasithupha, 16,052. Kodwa lokhu bengamashumi amathathu lane 34 abafunyanwe belaleli gciwane, kwasinda abahlanu labulala abane. Emhlabeni jikelele asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi phose ezine, 3,844,260. Kuthi asebebulewe yi-COVID-19 emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili lengxenye, 265,767. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane besedlula isigidi lamakhulu amabili, 1,314,586. Emazwe nawezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezedlula amashumi amahlanu, 51,698. Asebefunyanwe belegciwane leli njalo selibulele inkulungwane ezedlula ezimbili, 2,012. Kwasinda inkulungwane ezedlula ezilishumi lanhlanu lengxenye, 17,590.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Uhulumende weZimbabwe uthi kuyathokozisa ukuthi inani labantu abalegciwane le-coronavirus lilokhu lingakumashumi amathathu lane 34, okukhomba ukubana inhlelo zakhe ziyaphumelela ekulwisaneni lalomkhuhlane. Inhlelo lezi zigoqela ukungavunyelwa kwabantu ukuhamba-hamba mahlayana, i-lockdown, ukuhlolwa lokunye. Kodwa ingcweti zezempilakahle zithi kumele inhlelo zokuhlolwa kwaleli gciwane zithuthukiswe ukwenzela ukubona ukubana ngempela inani leli liqondile. Umfundisi uSeni Sibanda, ilonga lenhlanganiso ye-IM for Bulawayo Against COVID-19, elwisana laleli gciwane, uxoxa losithandekile mhlanga weStudio 7 ngalolu daba.
Mbonani, okokuqala ukungaqansi kwenani lethu kungabe kusitsho njalo kumbe kukhomba ukuthi asikangeni ehlelweni oluzayenza ukuthi wonke umuntu eZimbabwe ahlolisise ukuthi kumbe ulalo yini leli gciwane kumbe kalalo. Njengoba sinanzelela ukuthi kuyasilela imitshina kumbe indlela zokutesta abantu, ngenxa lokhu ke singeke sathi ukuthi inani lethu lilutshwana. Okulutshwana yikuthi asitestanga abantu, kodwa niyakhola ukuthi singangena kutestwe abantu bahlolisiswe bonke singabona inani lethu liqansa lisiya phezulu. Njalo siyananzelela ukuthi yebo ye kuncedile ukuthi kuthiwa abantu bahlale ngekhaya.
Ungathi inhlelo eziqhutshwa nguhulumende emanyene lenhlanganiso ezizimele ezifana leyenu elisana legcikwane le-coronavirus ziyasebenza yini okubangela ukuthi inani leli lingakhuphuki.
So kuvulwa lokho kwesibili, wonke umuntu sephume phandle. Sinanzelela ukuthi wonke umuntu ephuma phandle, abantu abasananzeleli ukusondela kathana. Abantu njalo abasananzeleli ukuthi loba ugqokile imask. Nxa kodwa ukusondelela abantu eduze kwezinye isikhathi kuyabe kungasoze kuncede kakhulu. Ngakho ke ngibona ngani lokhu kudingakala kakhulu ukufundiswa kwabantu ukuthi kukhankaswe sibili ukuthi wonke umuntu azwisise ukuthi lo mkhuhlane uyingozi. Loba singawuboni kakhulu kithi kodwa ngabe usizo ngabe usendleleni. Siyakwazi ukuthi kulabaningi asebezasuka bevele eGoli eBotswana besiza nga bazangena emakhaya bangena lapha emadrobheni. Ngibona ngani ingozi enkalakatha yini ekhona okumele siyikhangele. Kube khona ukuzama ukusebenzelana lokubambisana ekukhankaseni ukwenzela ukuthi abantu bazwisise ingozi yaleli gciwane ele COVID-19 ukuthi liyingozi njalo ukuthi abantu bangazivikela kanjani. Ngakho inhlanganiso ezizimele zodala amabandla ama-church bebekhankasa kakhulu behambisa njalo ebantwini izinto zokuzivikela amasepa bezama ukuthi kube lamanzi njalo sibonile layo uhulumende ezama ukusebenza ukuthi kuvule izibhedlela lokunye.
Lo ngumfundisi Huseni Sibanda, isiphathamandla senhlanganiso ye-IM for Bulawayo Against COVID-19 ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 ekoBulawayo.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270 laku 9885 kHz short wave ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7 kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kHz ku short wave.
Abenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association bathi amalunga abo awasoze ayengeze amalanga okusebenza ngoba uhulumende engakagcwalisi izithembiso zakhe azenzayo njalo besengozini yokuthi bathelelwe umkhuhlane we-COVID-19. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba.
Abongi bakhala ngokuthi bayancindezelwa nxa kuthiwa bengeze amalanga okusebenza esibhedlela wona bengatholiswa iholo elenelayo. Umnumzana Anthony Majongo simgcini sihlalo wezina koBulawayo uthi isivumelwano sabo lohulumende siqhubekela phambili ngoba izithembiso zabo zingafezwanga.
Kuma le government ukuthi sifune imali ibe according to interbank rate vele sifune imali injalo because ubone sikhamba libone sikhamba ema flex hours lawa. So iCovid yabuya then bathi siyekele ukwenza ama hours thina sithi asikwanisi ukuthi senze njalo unless igovernment isinike imali leyana according to bank rate. Konako futhi sifuna ukuthi kube le protective clothing ikwaneleyo kodwa futhi sifuna ama-allowance ama-yote yokwazi ukuthi sithole imali iyakhwanayo ukuthi vele i-COVID allowance iyakhwanayo yalo because ukuthi sizobanja umkhuhlane singahlala kakhulu esibhedlela siyakwanisa ukubamba umkhuhlane lo. So ama-flex hours lawa siyaqhubekela phambili siyayenza.
Umnumzana Senzeni Sithole ongumongi uthi kunzima ukwamukela lokhu.
Kunzima ukusebenza ngesikhathi lesesibhedlela ngoba silokwesaba umkhuhlane we-COVID-19 ngoba singela mpahla futhi ezokuvikela eziqondileyo. Ngakho ukuthi kwengezwe amalanga okusebenza kunxele kithi satsho esikufunayo kuhulumende kodwa lokhu lokhu kungavezwanga. Ngakho asisoze senza into ezasifaka impilo zethu engozini. Sizaqhubeka sisebenza ngendlela esavumelana ngayo.
Unkosikazi Rebecca Nyoni oyisakhamuzi uthi omongi basengozini enkulu ngakho kumele bananzwe kuqala.
Athina njengezakhamizi esihamba ezibhedlela sisiyalatshwa siyabona ukuthi khona amanesi aku-risk sibili ngoba ikho coronavirus leyi ayilandaba ukuthi ngudokotela ungunesi yini iyabulala.
So abantu abethu labo baku risk. Siyacela ukuthi bedingilwe ifull kit yokukhava ukuthi umkhuhlane lo ungabahlaseli. Njalo futhi befakelwe imali ezwayo ngoba laphana kufana lomuntu ozinikeleyo to do or die ukufa. So abaphiwe imali bephiwe le full kit yonke.
Ngomnyaka odlulileyo inhlanganiso zabonke zihlangene zaphuma lesinqumo sokuthi kusetshenzwe njani phansi kwesimo somnotho weZimbabwe ongamanga kuhle zavumelana ukuthi amalunga asebenze insuku ezithile. Umnumzana Paulinus Khosana owe Apex Council wenqabe ukuphendula imibuzo kodwa umbiko ophume kunhlanganiso leyo ngemva komhlangano wabo lonobhala wezempila kahle uthi lesi sinqumo sethulwe ngumgcini sihlalo we-COVID-19 Task Force ongumsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohati obikwa wathi ukusebenza amahola amalutshwana sokumisiwe ngakho abongi kumele basebenze insuku ezigcweleyo ukuze ilizwe lenelise ukulwisana lomkhuhlane we-COVID-19. Abongi bathi abangeke baphambuke kusinqumo sabo sanyakenye bazaqhubeka besebenza ngendlela abavumelana ngayo njalo lokuthi baphiwe impahla zokuzivikela eziqondileyo ukuze labo basebenze bephephile ziyadingakala ezibhedlela. Ngimele Studio 7 yikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Sekuphume inkuthazo yokuba kudingwe indlela zokuhlenga uhlangothi lokuthapha izindaba ukuze luqhubekele phambili lusebenza kakuhle lalapho isiyedlule iCOVID-19. Le inkuthazo iza ngemva kokuba sebekhona asebelahlekelwe yimisebenzi kunkampani yamaphephandaba eyeZim Papers ngenxa yesimo somnotho ngemva kokuqhamuka kumkhuhlane weCOVID-19. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abamanyane wenhlanganiso esebenzisana lentathelo zindaba elizweni eMedia Alliance of Zimbabwe bathi kumqoka ukuba kwenziwe lokho ngesiphangiphangi. Ingcwethi kwezokukhulumisana loZulu umnumzana Lennox Mhlanga uthi kumele lusizwe loluhlangothi njengezinye zonke elizweni.
Emsebenzini lapha sithola ukuthi khona intatheli azitholi imfanelo engani ingabaphilisa. Uhulumende kumele akukhangele khona ukuthi intatheli zezindaba lazo sithole ama-bailout ukuze zenelise ukuphila lakho ukusebenza ngendlela efaneleyo.
Isikhulumeli enhlanganisweni yentatheli zindaba esacathulayo ye-Young Journalist Association uLeopold Mnende uthi vele asezidubekela la mankampani ezindaba elizweni.
Siyakwazi abanye sebetshele kwathiwa bazabe benikwa 50% of amasalari abo. Abanye sebefakwe on ama-leave uthwalike limi ukubuya emsebenzini. So lokhu abakukhulumiwe ukuthi amakhampani akumidiya lawa azafuna imali. Isicelo sibili esizwisisekayo kodwa siyayazi ukuthi iZimbabwe le imali engayo angeke sayithola. So hayi kuphonga ukucela nje enxeke kungenzakala but hayi amboni kusenzakala.
Kuthi umgcini sihlalo wekomidi ebona ngokwethulwa kwezindaba lokusakazwa kwazo yeMedia Information and Broadcasting Services umnumzana Prince Dubeko Spanda uvumelana lombono wokuhlengwa kwalolu hlangothi.
Abazame ngendlela zonke ukuthi khona bebone ukuthi khona intatheli zezindaba nxa zithatha indaba zazo indaba lezi zileqiniso elikhona phakathi. Njalo nxa kuyikuthi kuyindaba liyana yokuthi khona indaba yokufuza ukuthi omunye laye eziphendulele ukuze kube balanced reporting. So kuqakathekile khona lokho ukwenzela ukuthi khona singabi ezintatheli zamanga kodwa kasibe ezintatheli zezindaba.
Uhulumende uthi uzimisele ukuhlenga lolu hlangothi lwezindaba lanxa engazange alubeka kuluhlu lwamankampani azotholiswa usizo ngaphansi kwe-18 billion eyabekwa eceleni nguhulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
I-MDC Alliance ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa namhla igcizelele isinqumo salo sokuthi isimise amalunga ayo edale lephalamende ukuya kuleli dale kulandela ukuxotshiswa kwamanye awo yi-MDC kankosazana Thokozani Khuphe kuliviki. Ithi njalo isixotshe umnumzana Douglas Monzora, umnumzana Elias Mutsurilo, umnumzana Morgan Nkomichi ngoba kuyibo abaxotshise abanye babo ephalamende besebenzelana leZANU-PF loMakhuphe. Lokhu waziswe ngumsekeli kamgcini sihlalo waleli bandla umnumzana Job Sikala egcizelela izinqumo ezithethwe lidale le-National Standing Committee izolo. Amalunga e-Alliance axotshwe edale lepalamende abalisa umeli wedanga mvura umnumzana Prosper Mtseyami, owekuwadzana East umnumzana Shelton Wende, usenator Lillian Tim Vios owe-Midlands kanye lonkosazana Thabita Khumalo wakobulawayo. Usikhala uqhubeke ethi inkokheli yebandla lakhe isazokhulumisana lamalunga ukuze iphume lezinqumo eziqondileyo njalo eziqinileyo. Untungameli Nkomo uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya behlaziya lolu daba.
Yona leyi MDCT yabomonzora la ibokhuphi gayela mvumo emthethweni eyokuthi ibize kumbe ixotshe amalunga e-MDC Alliance. Umthethandwaba wakhuluma ngodaba lwe-Congress, yakhuluma ngodaba le-Congress ye-MDCT. Yikho nje, yikho ke kuyethusa ukuthi kanti phoke nxa kuthiwe khona i-MDCT yifanele ibe le-Congress. Abantu babe kukhetho bavota beqondane lama-candidates lamalunga e-MDC Alliance. Asazi ukuthi thina yena ubaba umdenda njengoba eligqwetha ukuthatha ngapi ukuthi i-MDCT ibe yiyo ebiza kumbe exotsha amalunga e-MDC Alliance. So kufanele ukuthi khathesi-ke kutshengiselwe ukuthi iparlamenti yakhona nxa iyiparlamenti engela malunga aphikisayo, ngoba amalunga e-MDCT akukhuphi bengazi bangene eparlamenti kabaphikisi phela, ngoba vele sebesebenza lezanupiyo. So mina ngathi mbona ngathi mina kuyinto enhle ukuthi sebephumile futhi bazaphuma abaseleyo.
Ngenyakanyaka yonke le enzakalayo, elakusasa le-MDC Alliance ulibona limi njani?
Elakusasa elomhlangano lo MDC Alliance ukhanya ngathesi kulokuhlukuluzwa ngamadale, kulokuhlukuluzwa yiParliament. Kodwa njengobona kwami uChamisa ulokhu elosekelo olukhulu ku-MDC Alliance. Ngazo yithiwe namhlanje nje kuyiwa kubhakwa general election, umuntu oyabe sesaba kakhulu esesaba ukunqotshwa nguChamisa uyabe emasana Mnangagwa. Laba omonzora laba labo oguthu okomichi kabekho kuklasi kaChamisa, kabangeni kabakwani kuklasi kaChamisa, yikho banqotshwa kuma-structures e-Congress. So angiboni ukuthi mina loba bengazi babe nezibindi zokuthi bayancintisana loChamisa. Ngibona ngathi mina uChamisa elakusasa lakhe hayi liqinile sibili, ngoba umuntu ovele elosekelo olukhulu.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yengcwethi exobongola ezombusazwe ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 eseHarare. Eloba enkundleni yeTwitter umnumzana Elias Mutsuri yena ukutshaye indiva uxotshwa kwakhe labanye bakhe yi-MDC Alliance esithi kuyize. Umakhuphe laye uya kulandula ukuthi usetshenziswa yiZANU-PF. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Live Talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama, siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Kodwa likhumbule zihlobo, ngenxa yodubo lwe-coronavirus asenelisi ukulinxusa ukubana lingene kulolu hlelo ngocingo njengensukwini. Ibandla le-MDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi ibandla le-ZANU-PF yilo elibangele ukuxotshwa kwamalunga alo amane edale lephalamende, ngoba i-ZANU-PF ilokhe izondile phezu kokwala kwe-Alliance ukunanza umnumzana Emmerson Mnangagwa njengomongameli welizwe. Amalunga e-MDC Alliance axotshiswe ePhalamende kuleviki ngumkhokheli we-MDC unkosazana Thokozane Khuphe esebenzelana nalo umnumzana Douglas Monzora ngemva kwesinqumo somthethwandaba we-Supreme Court esathi uMakhuphe nguye owayemele akhokhele ibandla leli kulandela ukubhubhoka kwamnumzana Morgan Tsvangirai, hatshi umnumzana Chamisa. Kodwa i-Alliance ithi uMakhuphe loMonzora basetshenziswa yiZANU ukuzama ukuyidiliza. Uhlaziya loludaba undungamele inkomo uxoxe lesiphathamandla se-MDC Alliance eMelika umnumzana Tim Murengai.
Bafuna ukuyethusela bonke ama-members of parliament ukuthi abuye abambane labo lento abafuna ukuyenza e-Congress. But mina ngithi i-MDC Alliance lama-MP abo wonke sibambene njengebhanti le-Brook. Akusoze kube lokuphuma okwama-MP esiya mela ku-faction yabo Thokozani Khuphi labo Monzora e-Congress labo lebuyayo. Thina sawina ama-elections ngo-2018, 2.6 million people abavotayo bevotela u-advocate president Chamisa. So bona bangayenza yonke into abafuna ukuyenza bencediswa yiZANU-PF lamajaji abo lapha sabona khona during the elections esiqila thina abantu abavotayo for umuntu esifunayo ukuthi ahambe ngelizwe lethu ngendaba esiyifunayo. So kwakathesi vele abantu be-MDCA bangethuki bangesabi. I-MDCA izaphakama after all this nonsense isidlulile.
Sokusobala ukuthi izigidi lezigidi zamadola emali ebimele izekini njengebandla eliphikisayo elilamalunga edalele ephalamende ivela kuhulumende isizahanjiswa kumakhuphe. Lithi ningalolota.
Indaba le emali yokuthi uMakhuphe bazamnika $7.5 million ekade imele ibuye ku-MDC Alliance. Uyabona mnumzana, into ekhona is ikuthi iZimbabwe ngeyabantu ayiso yamaphathi or ukuthi ngeZANU-PF or e-MDC. I-MDC yavotelwa ngabantu, so imali zona lezo zama-taxpayers zivele ebantwini. Thina sisoze sayesaba ukufundraiser ngoba siyabona ukuthi ngo-2018 vele kwakungela mali ukuthi si-contest or sibe competitive leZANU-PF in that election. But abantu beZimbabwe babambana bakhipha kancane kancane i-MDC yanqoba. So lokho kokuthi bazonika uMakhuphi izimali lezi kade zimele zibuye kithi, hhayi asilandaba lakho lokho. Silabantu thina, imali ayisoze yathenga a safe environment or an investor's environment. Imali imali, but abantu are more important. So vele asiyethuki ukuthi bazanika uMakhuphi imali leyi ukuthi izasidestabilize. Akusoze kwayenzekala. Thina be-MDCA sibambene.
Umnumzana Tim Murengai isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance eMelika. Untungameli uphinde waxoxa njalo lesiphathamandla seZANU-PF umnumzana Joseph Chuma, yena othi abalani lokwenzakala lokudlephana ukajamisa loMakhuphi.
Asilani lalokho okwenzakalayo ebandleni le-MDC. Lokho ngikusho ngoba ukuthi uze ube lilunga lebandla leZANU-PF kukhona ukuzidomela ukwenze. Okunye kwangikhona ukuthi kona uya applya uthole le card letu leZANU-PF, ube ngumuntu obhadalayo ama subscriptions ethu aweZANU-PF, ulandele imithetho yethu yeZANU-PF. Njalo asivumeli ukuthi nxa uthi usebandlele leZANU-PF ususiya kuma ngetikiti lelinye ibandla kumbe uzimele wedwa, lokho abakuthi ngesiNgisi ama independent. So laba bazabe sebengabethu njani, siyabe sibasebenzisa ngaliphi? Ake sibuyele emuva ngesikhathi sikababa uMuyi uTswangirayi. Siyakhumbula ukubana beze behlelane labo baba uBiti lobaba uWelshman Ncube, bathi sebedabukene bechiyana. Kwavela futhi lelo gama lokuthi kona ubaba uBiti lobaba uWelshman Ncube sebesebenziswa iZANU-PF ngabantu beZANU-PF. Pho ke namhlanje lawo madoda omabili yibo abasekela uChama Misa Katesi. Pho uZANU-PF babo sobophelile na? Namhlanje sokugconywa uMakhuphe, kusasa kuzagconywa omunye futhi. Kuyaphuma sobala ukuthi kutsho ukuthi abantu laba ngabantu nje abathanda ukuthi kona nxa omunye umuntu engekela ukubonisana labo njengoba lokhu abakubona bona khona. Lo muntu uhle kuthiwe umuntu osesebenziswa iZANU-PF kumbe osesebenzelana leZANU-PF. Akumelanga kube njalo. Abalungisise udaba labo kuhle, bengafaki iparty yethu iZANU-PF phakathi. Thina silokhu wethu kugcwele kukwanile, asifuni ukuthwala eminye imithwalo eyabanye abantu.
I-Alliance ithi njalo le mithethwandaba ilawulwa yiZANU, vele akusizi lokuthi baye khona ukuyadinga usizo.
Namhlanje la madoda asesithi amakhoti ethu ngamanga kuhle ngamakhoti ame esekele izaniphevu njani ngiyakhumbula nje kwelise maduzaneni lapha besilaye ubaba uJob Sikhala ngiyabona nguye umsekeli umgcini sihlalo kulelo bandla ele MDC owangena emthethwandaba wafika umthethwandaba wamgeza wamkhipha wamkhulula bathaba baselebrate bathi hayi umthethwandaba uyasebenza sibili. Iproblem yabo abafowethu laba yikuthi kona bona nxa into ingehambanga ngendlela yabo bona bayifunayo bavele behle beyiqambe bethi yona vele yinto yezanuPF. Nxa kuhambe kuhle kibo hayi lapho ke idemocracy ikhona irule of law ikhona hashibo asingeke sasebenza njalo.
Umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanuPF ubexoxa ecingweni lapho lontungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Isikhulumeli sikankosazana Thokozane Kopi umnumzana Khalipani Phukeni yena utshele iStudio 7 izolo ukubana ngamanga aluhlaza tshoko ukubana uMakhuphe loMonzora basetshenziswa yiZANU-PF. Ngesizo ukuthi abalaleli bakaStudio 7 bona bathini enkundleni zokuxhumana eze-social media, bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Kulabanye abantu abasithumezele imilayezelo yabo kuWhatsApp ye-VOA Studio 7 kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ulakho lawe ukuthi uthumeze wakho umlayezelo esiyawudlala khonapha emsakazweni. Nakho okunye okwethulwe ngabantu abajiyeneyo.
Basakazi be-Studio 7, ngiyali thanda lonke umsebenzi omuhle liwenzayo, qhubekani ngokubamba lomsebenzi. Hayi thina ngapha emaphandleni, semaphandleni impela egogwe ngaphansi kwaChief Njelele, yes lokho sikulockdown sivalelwe sibili okuthi sokulukhuni ngoba siphila ngokulima amagarden, sithengisa izilimo zethu okunjengembida, amatomatisi lokunye esikulimayo singabe siyakuthengisa ngalesikhathi. Eh, sokunzima ngoba hayi akusasebenzeki, akusadleki ngoba lezi zinto azisathengiseki ukuthi singazithengisa njani, singenza njani. Siyesaba sibili ukuthi uyaphuma uthini plaza lalo umkhuhlane siyakwesaba, kodwa indlala yesisikhulela. Lezi zinto emashopu sezidula kakhulu, sezidula sibili ukuthi asisakwazi ukuthi kuzawugcina kutheni ngoba ichukela lona lodwe liyofuze lisiphilise selidula kakhulu.
Sanibonani bantu bakithi, sanibonani. Hayi ngegama uVusimuzi Ncube lona ngalapha eChefuni. Eyi ngithi ngibonge kakhulu mani, ngibonge kakhulu bantu bakithi. Hayi niyenza ubuhlakani ubucwepheshe impela obuhle kakhulu. Ukuthi abantu bengale phesheya kwezilwandle sibe siyaxhumana sonke, ikwazi ukuhlanganisa umhlaba wonke. Abantu bezwe behlangane bebe nemibono kiko konke noma sivalelekile ezindlini kanje. Asikwazi ukuphuma kodwa ke ngoba abaholi bethu bezwe mabe sisho besithi asihlaleni ngasezindlini, asizameni ukuthi siwuthobele lo myalo sikwazi ukuthi siphephe ngoba lesi sifo ngathi sihlasele impela sishaya abantu abaningi.
Laba ke ngabantu abasithumezele imilayezelo yabo kuWhatsApp kunombolo yethu yeStudio 7 ethi +1 202 465 0318. Ulakho lawo ukuthi uthumeze wakho umlayezelo khona manje.
Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, wothi sikhangele ebeziqakathekile. Abantu asebehloliwe ukuba balegciwane le-coronavirus lobahashi eZimbabwe lokhu laqhamukayo elizweni sebezinkulungwane ezedlula ezilishumi lasithupha, 16,052. Ukufuthelana kwamacele awe-MDC amabili athi elikhokelwa ngunkosazana Thokozani Kube lelikhokelwa ngumnumzana Nelson Jamisa kuqhubekela phambili. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.